UPresident Nelson Chamisa uhlangane leziphathamandla zelizwe leBritain emalangeni amabili adlulileyo kukhulunywa ngendlela ilizwe leZimbabwe elingadlelana layo lelizwe leBritain. Njalo uPresident Chamisa ebika ngezinto ezithize ezibambelele ilizwe, njalo lokuthi kungenziwa kanjani kumbe ukuthi amanye amazwe angaphathisa kanjani ukusiza ilizwe leZimbabwe ukuphuma ebuzimeni esikubo ngalesi sikhathi. Ukhulume njalo ngodaba lokuthi amalungelo abantu belizwe leZimbabwe kaphathekanga kahle, uhulumende lo esilayo ukhanya akuthathi mangu ukuthi aphange ukugijimisana lokubulala abantu. Khonokho kuba yinto ebangela ukungaphatheki kwabantu lokungaphatheki kwabo simabhizimusi kubulale ezomkhonomi. President Chamisa wakhuluma njalo ngodaba lokuthi kukhona ukuntshontshwa kwezimali zikahulumende kusegcekeni abantu bebandla lika Mnangagwa bekhanya bengabotshwa. Khonokho kusuke kwabala udaba olukhulu kakhulu, ngoba phela ilizwe selithwaliswe nzima yilezi zenzo ezimbi kangaka, njalo kukhanya ngani akusoze kube lobubelo okwesikhathi eside kakhulu nxa kungalungiswanga indaba zokutshontshwa kwezimali zikahulumende lokuthi ezisetshenziswayo zangkhona zisetshenziswa ngendlela engaqondanga, kumbe singathi indlela engalethi intuthuko lenguquko elizweni lethu.
Kuqakatheke kangakanani ukuthi iziphathamandla zeBrithani zikhulumisane lomongameli webandla le-MDC Mnumzana Chamisa?
Ukuxoxisana komkhokheli webandla le-MDC esazi ukuthi waphumelela kahle ekhethweni lomnyaka odlulileyo lamanye amazwe kuyinto eqakatheke kakhulu, ngoba uyabatshengisa abakhokheli bamanye amazwe ukuthi yini into engenziwa ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole ububelo, njalo ukuthi bangakhulumisana njani lebandla leZANU PF ukuthi kulungiswe lezi zinkinga ezithize ezihlupha ilizwe lethu leZimbabwe.